Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 6 kumpalakazi 2017 nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kube lokudubulana kwamapholisa endlini kaSikomichi wamapholisa eHarare kwakutshiswa indlu yakhe ngomunye wamapholisa.
Amapholisa ngabantu, kumele bancede abantu. Kodwa izigangi zilendlela lazo ezibanjwa ngayo. Into yama roadblocks, into engathi ikhahlameza abantu abaningi eZimbabwe.
Idale lePhalamende lihlaziya udaba lokuthi ukuba khona kwamasotsha esaladeni kusemthethweni na.
So mbona abantu abethathiswa ikungazi. Nokuthi kanti vele uhamba njani. Babe bona ngamdokotela uyavuka ezidivayidela nje ukuthi akube ne-curriculum yethu.
Umphathintambo omutsha wezemfundo uthi inhlelo zikamnumzana Lazarus Dokora zizaqhubekela phambili lanxa uZulu engazifuni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana okubi phakathi kwamapholisa endlini kaSikomichi wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri namuhla umbhobho wakhala wahawula. Abasiki bebunda bathi ukulwisana lokho kuqale ngemva kokuba omunye osebenza endlini kaChihuri ebone ipholisa elilinda endlini le eBorodeli lintshontsha impahla kaChihuri wasetshela elinye ipholisa ebelisanda fika. Ipholisa leli libikwa liqonde kumantshontsha yena ohle walihlangabeza ngombhobho wayiqhunsa iFN yakhala yabongolela. Iphephandaba leThe Herald lithi umpholisa lo obesedutshulwa uphange wabiza abanye bakhe bazomhlasela uMadubula bagombolozela indlu kodwa waqhubeka edubula baze bambopha esephelelwe zinhlamvu. Engakabotshwa uMadubula olipholisa leSupport Unit ubikwa elumathise indlu kaChihuri ngomlilo yatsha kolunye uhlangothi njalo kwatsha lempahla eningi. Ukulwisana lokho kubikwa kuthethe amahola amathathu.
Okhokhela amalunga edale lePhalamende kubandla leMDCT umnumzana Innocent Konese usekhweze udaba lokusebenza kwamabutho esenza umsebenzi wamapholisa athi akukho emthethweni ngoba kwakumele kube ludaba olwethulwa ngumongameli njengalokho kuthiwa isisekelo sombuso. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
UKonese uthi lokho kwenziwe ngabakubutho bemanyana labasesipholiseni bekumele kwenziwe ngendlela esemthethweni njengalokho kuthiwa isigaba 213 kusisekelo sombuso esikubeka sobala ukuba kuyini okumele kwenziwe lapho kumele abakubutho baqhube umsebenzi othize.
What we need, Mr. Speaker, are pronouncements.
Esa kuzoya uthina inkulumo yokuba abakubutho sebesebenzisana lamapholisa njalo kuyinto yethulwa inkokheli yalezinhlangothi zabomvikela. Kumele kube ngumongameli wethula lowo mbiko ukwazisa uZulu ngosekusenzakala lokuba besikhona isidingo sokwenza lokho kulandelwa okumunyethwe yisisekelo.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust uNkosazana Sichasisile Ndlovu waseGwanda uthi osekusenzakala kusethusa kuye labanengi elizweni.
Iyethusa, iyenza umuntu ahlale umzimba uhlasimuka ngoba asikwazi ukuzenzakala. Njengoba kungena kwakhe kuvele kwasuswa yi-army, sicabanga ukuthi okumenza afake amabutho la ukuthi uyenzela ukuziprotekta.
Ngakolunye udaba njalo oluthelwa hlafunwa khona edale lePhalamende, umphathintambo ogatsha lwezenzakala elizweni uDr. Obert Mpofu utshela idala ukuba kumele kulungisiswe okuphathelene lezokusebenza kwamapolisa.
Amapolisa ngabantu, kumele bancede abantu. Kodwa izigangi zilendlela lazo ezibanjwa ngayo. Into yama roadblocks into engathi khahlameza abantu abaningi ezibaba. Uhlelo lwama roadblocks kalulubi kodwa khanye lulubi ngendlela athi bangasebenza ngayo. Iyo into yokuqala engizadila la ngiyahlangana labo kusasa amapolisa wonke.
Uthi lalapho uZulu edinga imvumo esukela emapoliseni ukuba atshengisele lapho kukhona akhonona ngakho kokwenzakalayo, umpofu uthi kumele kwenziwe kulandelwa umthetho.
Cela bonke labo bavumelana ukuthi benze umthetho lowo bawulandele njengokuvumelana kwabo. Ngokuthi kulokwenzakala ukuthi nxa sekuvunyelwene kugcine sekusenziwa izinto ezingavunyelwanga ngazo, then amapolisa kumele bathathe inyathelo kubo labo abafuna ukuphambanisa isivumelwano sileso.
Okunye kokuxoxwe ngakho kuludaba lwezokulinywa kwamasimu ngaphansi kwezinye inhlelo, lapho umphathintambo wezokulima u-A. Marshall Perens Shiri eveze ukuba kungasoke kwaba lokubandlululwa kwabantu lapho betholiswa impahla yezokulimisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje abantu abaningi bathi kabasahlalisekanga ngokugcwala kwamasotsha ndawana yonke, besithi lokhu kwenza bazizwe angani baselizweni elilempi. Kodwa ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu ngoba kusobala ukuthi ibutho yilo elibusayo.
Iqiniso yikuthi kubusa ibutho, ngokunjalo kuyamangalisa ukuthi abantu bangathi bona balindele ukuthi bangaboni isotsha, kanti umgabo ukhitshwe ngobani? Angithi ukhitshwe libutho. Ibutho lisusa amapholisa emgwaqweni, liwasuse ezindaweni lapha kade esebenza khona. So-ke kuvele kulindelekile ukuthi angaphelele kubuseni kuphela phezulu, njengoba libonile kungenele amajenerali athile phezulu. Ngibona ukuthi kungavuka nje sekungasela busotsha kuma-roadblock lalapha emgwaqweni, yibo vele asebephethe umbuso.
Bakhona abathi amasotsha kawathembi amapolisa ngoba ebesebenzelana kakhulu lo mongameli Mgabe, ngakho abona ngani amapolisa angahlamuka njengoba uMgabe sowakhitshwa nje embusweni?
Kuyacaca ukuthi amapolisa kawathembakali ngokuba phela umbuso ongenileyo ngowebutho, okumbe ngithi ngofakwe libutho ngemva kokuthi ibutho lingavumelananga lalokho bekusenzakala. Amapolisa abekhangelwe vele njengabantu abathembakale kakhulu kuMgabe, abantu abahambisana lo Mgabe. I-corruption yonke kade ikhona ibitholakala emapholiseni. Lanamhlanjena abanikazi bamakhomba bamabhasi sebekwazi ukuhamba ngendlela bazuza izimali akade bengazizuzi, ebese zihuquluzwa ngamapolisa ziphele du. Ngakho-ke angiboni ukuthi vele kwaswelakala ukuthi babe yibo abaphetheyo, ngokuba yibo vele asebebambile. Amapholisa kabayathembi, bathi ngawendulo ngawalwana umbuso odlulileyo.
Edalele parlamente namuhla amalunga ebandla le-MDC ebekhonona ngokugcwala ndawana yonke kwamasotsha lokhu, esithi akukho emthethweni ngoba umongameli kazange amemezele ukuthi sekubone kufanele ukuthi awathume amasotsha ukuthi asebenzelane lamabutho. Ngakho le yinto engekho emthethweni impela emele ilungisizwe.
Ye, ayikulungile ukuthi bakukhulume khona lokho, ngoba phela singayekela kungonakala kusiya phambili. Kodwa phela siyabuyela emuva vele ukuthi kanti vele yena umnangagwa abakhuluma ngayo ufike njani khona laphana. Ngabe ngamangala ngamasotha abhode emgwaqweni ukuthi afike kanjani, kodwa ukuba semthethweni akukho emthethweni nxa ngabe bengehliswanga ngendlela efaneleyo. Singazange satshelwa ngokusemthethweni ukuthi lokho esithi yi-civil authority kumbe amapholisa ayehluleka ukwenza umsebenzi othile. U-president njengomongameli welizwe acele ilizwe ukuthi ngokunjalo sesizancedisa amapholisa ngamasotha. Akukhulunywanga khona lokho, ngokunjalo baqondile kukhona lokho ukuthi ungakhangela isisekelo sombuso sithi amasotha ngokuvikela ama-borders elizwe, ngokuvikela i-independence yelizwe, ngokuvikela umhlaba welizwe, ngokuvikela i-international peace bencedisana lamanye amazwe. Kanti-ke phakathi kwelizwe ngokuncedisa amapholisa lapha besehluleka khona, sekudingeka ukungezelela amandla ukuthi mhlambe kulobugebengu obuthize kumbe kulobu obuthize osokudingeka ukuthi bancedise amapolisa khona. Kodwa lokho asikuzwanga ukuthi amapolisa ayehluleka. Silokho sigcine ukuthiwa kwehlile kumgabe ukubusa kwamapolisa yikho esingakuzwanga. Baqondile ke ukutsho kanjalo beopposition.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Kulezizalwane zeZimbabwe ezifika amachumi amahlano esezibaleke kwele South Africa ngemva kokuncitshwa ubuphepheli kwele Botswana, abanye babo abayiziphepheli enkambeni eDukwi sebeqale ukuphindela ekhaya kulandela ukungena kwahulumende omutsha okhokhelwa umnumzana Emmerson Mnangagwa. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye ababalekileyo bebedinga ubuphepheli eBotswana kusukela ngomnyaka ka-2015. IBotswana yalile ukubanikeza ubuphepheli kodwa umthethandaba waphezulu we-High Court kade usanda unquma ukuthi bakhululwe esitokisini abantu behlala kiso ese-Center for Illegal Immigrants edolobheni le-Francistown. Ngemva kokuzwa inkululeko ngemva kwenyanga ezimbili, uhulumende waphanyeka impikiso kusinqumo somthethandaba waphezulu e-Court of Appeal. I-Court of Appeal yona ithe abadinga ubuphepheli laba kumele baphindele esitokisini se-Center for Illegal Immigrants. Kade kufanele baphindele e-Center for Illegal Immigrants ngomgqibelo, kodwa babone kungcono ukubalekela bangene e-South Africa. Abanye babo abavela e-DRC babalekele e-Zimbabwe, kukanti abanye baye e-Namibia le-South Africa. Igqwetha ebelimela abadinga ubuphepheli laba, umnumzana Morgan Museki, lithi kusele oyedwa kuphela owe-Zimbabwe yena othi kafuni ukubalekela emazweni akhethwe ngabanye bakhe.
Who is not willing to go back to Zimbabwe is the one who
kulomunye ongafuna ukubuyela ekhaya uthi usalinde ilizwe elingamthatha ngaphandle kwe-South Africa Namibia kanye leZimbabwe uthi angeke ebuyele eZimbabwe ngoba wavela khona.
Abanye laba abadinga ubuphepheli balabantwana abancane njalo abakhwabithi ukugcinwa njengabantu abephule umthetho bona bedinga ubuphepheli. Kusenjalo abanye abeZimbabwe abathola ubuphepheli eBotswana kudala sebeqale ukuphindela ekhaya kulandela inguquko kuhweka uhulumende ebekhona eZimbabwe emafikini adluleyo lapho wayengumongameli Robert Mugabe osuke esihlalweni kwangena u-Emmerson Mnangagwa. Kodwa omunye wafika enkambeni yesiphepheli eDukwi i-refugee camp ngo-2008 umnumzana wasu TV uthi noma abantu sebeqale ukuphindela ekhaya, iningi labalekela ukudlakela lokhe likhona lisithi aliyindawo.
Uyabona laphana kulama-mixed, abantu abalaphana ba-mixed lapha. Abanye abayazi into ababalekele because baba ngo-2008 vele abantu bazi ukuthi abantu basha bathi bahambi babalekele umdumo. Udlakela bangalungakafika ikiwa, abanye vele basesa direct udlakela. So aba-2008 labana ababonanga lutho onjani.
Kulezi phepheli ezeZimbabwe ezifika amakhulu ayisikhombisa i-600 enkambeni yeDukwi, iningi labalekela udlakela lokhetho luka-2008. Abanye bathi abangeke baphindele ekhaya ngoba abantu ababahlukuzuzayo lokhe bekhona esikhundleni. NguMartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 Sabron kwele Botswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson uthi ucabangela ukuthi lokho kulethuba lokukhumisana umlotha kwabe-Israel abe-Palestine, lanxa umongameli Donald Trump esethethe isinqumo esizadala inkulumo sokunanza idolobho leJerusalem njengesigodlo se-Israel.
Iziphathamandla ezizama ukuletha ukuthula kwele-Afghanistan eselibhidlizwe yimpi yomdeni zithi abahlamuki beTalibani sebevunyelwa ukuvula ihofisi esigodlweni iKabul kumbe ingqe lapho abafuna khona, kodwa bona bayala.
Umkhokheli webutho leMyanmar ulandule imbiko yokuthi balohlelo lombhoxazwe oqondiswe kubokholo lwesimuslim lwabantu abesihlobo sesiRohingya. Umphathintambo wezemfundo omutsha usikhwicamfundo Paul Mavima ubikwa esithi uhlelo lwezifundo zesikolo olwe-new curriculum olusungulwe ngumnumzana Lazarus Dokora esabambe intambo zalolu gatsha luzaqhubekela phambili ngoba lwaluvunyelwa naye kuhulumende ngaphansi kohlelo lwenziwa Masanga Commission ngomnyaka ka-1998. Umnumzana Mavima uthi uxwayisa umphakathi ukuthi ananzelele ukuthi uhlelo lolu alusoze lwesulwe. Njalo uhulumende usekhuphe imali eyizigidi ezifika phose ichumi ukuthi isetshenziswe ezikolo zemaphandleni ukuluthuthukisa. Iningi labazali lababalisi ebelingathandi lolu hlelo lijabule kakhulu kunsukwana ezedluleyo lisizwa ukuthi umnumzana Dokora kaseyikuphatha ugatsha lwezemfundo. Abanye abakhulume lentatheli izindaba zeStudio 7 bese betshayele umongameli Mnangagwa ihlombe besithi uzwile ukukhala kwabo nge-new curriculum lokunye. Yikho ekhuphe umnumzana Dokora kulolu gatsha. Asizweni amazwi abo.
Ngithabile kakhulu ukuthi uDokora bamkhiphile kwi-curriculum yakhe ahambe layo. Kambe nakuzwa ngathi ukuthi umntwana oku-level oyenza ama-subject angu-10 ubhala ama-project angu-10. E-university umuntu uyenza i-project eyi-1 kodwa umntwana ose-secondary senza ama-project angu-10. Ngikusani khona lokho. Lathi abazali kusithabisa nzima futhi sihlala sithenga i-material eziningi-ningi zama-new curriculum alalaya umntwana abasamali ngobana besenza ama-curriculum futhi kuba ngokubenza abantwana kubafaka kurisk yokuthi kulathi behamba besiyangena emahofisini lezindlini bevota kubafaka kurisk yokuba abused.
Kuphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njengababalisi ukuthi uDokora lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathi ntambo wezemfundo. Usiko wabo wananzelela ukuthi hayi ube possessile wabe sezicorrect.
Mina njengombalisi wabantwana esikolo ngithabile kakhulu ukuthi uminista uDokora akasekho. I-new curriculum leyo ayilethayo yafika kithi silibele. Kwaba lama-workshops nje amalutshwane asizange sithole ithuba lokuthi sifunde kakhulu ngalo. Amatisha akudala esesivele sikhona sasesijayele imfundiso yakudala.
Kodwa-ke mina nxa ngikhangela uDokora ngeze kakhulu ngithi mina ube ngumuntu sibili omubi kakhulu njengesihaqa. Kodwa ke engibone ngathi abantu bebengakuzwisisi kakhulu ikuswela kwakhe isikhathi sokulalela.
Into enye ikhalikhambele ibani iyancindezela kakhulu abantu ilungele ezifuna ngenxa yokuthi kunenge okumele kufunde kodwa isikhathi sokuthi wayesebekuyasenisishwane ikakhulu yasingakhayela isikole esithize siyawuthi sekulawanda kangene emini ulawandana ukuyangene e-ekses. Abazali njeabantwana sebekhala ngama-homework siyashaya uzoshaya u-10 ebusuku o-11 ebusuku abantwana benama-homework abantwana benesisane uyanazela ukuthi abanye abantwana khonapho bayaswela lo mnesayo ngoba umzali yabevelediniwethu abasela msebenzi ukuthi baqhathiwe so umzali yabethine enqumethenisa amatamatisi senzani. So khonokhu abantwana abaningi yabahlukuli ngabo esikhathini yathola ukuthi ngikhuluma nje kade ngomntaka kamakhelwane athi zogcela i-smartphone yimi ukuthi i-research yomsebenzi agugle umsebenzi akawuthole nokuthola ukuthi wena idata kangilayo ukuthi nami ngimenzise. So yethu mhla abantwana laba abasayele emuva nxa sesikhangele ngelungelo ezemfundo sesikhangele sokule discrimination ukuthi uniyaswela uniyathola. So i-new curriculum leyo ekhona ayibambi abantwana bonke ngendlela efana nayo iloku kungcindezela okuthize. And kunezi ndawo esithuk siyathola abazali bekhuluma sibili ukuthi abazali sixoxela labo kakhulu bathi khona sebethenza khonkhena ukuthi bona bayacela abantu ababo kumbele bona ngokwabo bayela abantwana ama-homework umntwana ukuthi ahambe kuphela sebezathi maybe ne-school holidays xa sibabuyela emuva wethi efana nangikubhale khona wabuyilokhu umntwana apho ngikopa kuphela engazi ngoba umntwana yabesisa ukuthi uma engashiye abhalanga isikolo uba senkingeni.
Labo ngabalaleli abakuzigaba ezitshiyeneyo zelizwe kanye labalwela ilungelo loluntu abakhulume lentatheli izindaba ze-Studio 7 kunsukwana ezedluleyo. Silokhu sikudaba lunye sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think abantu bebe-celebratiswa ikungazi ngoba into yokuqala abamele beyinanzelele ukuthi uDokora akathitshelwanga ukuthi bona basebekhadlile ukuthi abamfuni. UDokora wathitshelwa ukuthi umpresident omutsha uMnangagwa wasuka wa-appointa abantu abaningi kakhulu abangaso abameli bephalamenti. So ama-victims kwaba yilabo abangaso ma-MP and uDokora wayengaso e-MP wayelethwe evela phandle. Okwesibili mina ngibona ngani abantu babona ngani i-new curriculum le kwakuyingqondo kaDokora yedwa kungaso ihlelo uhulumende kodwa inyu curriculum entsha kwakuluhlelo lukahulumende okuthi ukuthi lowo minister omutsha obuyayo alandela uhlelo lukahulumende olwavunyelwana kucabinet ukuthikiza by le new curriculum ekhontinue njengoba ekuthilo so ngibona abantu thathiswa yikungazi nokuthi kanti vele uhamba njani babebona ngani udokotela ngiyavuka ezidecidela nje ukuthi akube ne-curriculum entsha
kodwa bakhonona ukuthi i-new curriculum leyi isebenzisa abantwana gadalala kutshonela ukufundwa kufuneka okokusebenzisa okuningi abangelakho okunjengamakhompyutha lamafoni
ngombono wami ngibona ngani kwakungayiphela i-curriculum le ntsha le yalethwa ngemva kokuthi kwakule report yayibhalwe ngonzela amasanga kudala nje ukuthi hhayi imfundo yeZimbabwe layo sekumele ngani iyathuthuka ifike ezingeni mhlawumbe lakwamanye amazwe okuthiwa ngama-international standards ukuthi abantwana bafunda njani kanti ngibona ngani loba yikuthi khona uhulumende lo okade khona wathi seyi-introduce-a i-curriculum le kasazange wachasisela ababalisi kasazange wafundisa ababalisi ukuthi i-new curriculum le isebenza njani kazazange wafundisa abazali ukuthi i-new curriculum le izakutho lokhu lalokho lalokho so ngenxa yokuthi abantu babengelalwazi ngakho okwakukhona ukuthi bekuphikise ukuthi into leyenzakalayo le i-wrong but isikhathi esingabuza abantu ukuthi kati vele okuyinkinga nge-new curriculum le kuyini abantu bazakutshela nje ukuthi kuyasebenzisa abantwana hhayi into zokufundisa kazikho but I think it's just ngingathi khona ama-challenges uhulumende ayemele walungise because wayemele efake imali ukuthi by the time i-new curriculum le iqalisa le abantwana sebelungisiwe ababalisi la balungisiwe abazali batsheliwe xa ususa ukuthi abantwana bazasebenzisa amakhompyutha ukhanyelile yini ukuthi kathi lo umntwana inki engwana lapho ngena magetsi khona uzayenzani osedombodema uzayenzani ngoba some disadvantage umntana ofunde eHarare ulogetsi ule computer ule internet efast ukhanto sengwana ngale icomputer kaela magetsi le internet kayikho so yiko lapho udokotela ayemele lo hulumende wakhe bekulungisa otherwise I think isikhathi esingabantu bakhala nje but bengakwazi ukuthi bakhalela
lo umnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxelaye ekwabulawayo
kwezemidlalo lamhlanje iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Young Warriors liselizweni laseZambia ukuyaphatheka kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Youth Championships wona oqale lamhlanje edolobheni leKitwe kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe liqeqetshwa ngoVictor Ndlovu umsekeli wakhe nguMark Mathe likusibaya sikaGroup C ndawonye lamazwe abalisa eleAngola, ileSotho kanye leleNamibia. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso yezifa u-Omega Svanda uthi amalungiselelo aleli qembu ahambe kuhle kakhulu njalo bakhangelele ukuba liqhube kuhle kulo mncintiswano.
Bahambile bafikile all is well khathesi ninathena sikhuluma nje ukuthi ngibambenawo uyamalenjani ukhothi uvunele uyakholisa ungekufika kufinali zahamba nani ko next week ufika kufinali siyathatha abawini abafana bebaratona zangu amaphepha zangambe kuhle kakhulu kakhulu abantu bathabe kakhulu ukhothi wami.
Iqembu leZimbabwe labadlala abambalwa abakade bedlala kusizini esanda kuphela kusigaba saphezulu esePremier Soccer League abagoqela uBukhosi Ncube weqembu leHighlanders, uLeroy Mavunga weqembu leYada, uShadrack Panashenyawa weqembu leBantu Rovers, uClive Rubia weqembu leBulawayo City, uKing Nasama weqembu leDynamos kanye loDelic Murimba weqembu leWange. Abafana beZimbabwe bazadlala umdlalo wabo wakuqala kusasa ngolwesine lapho abazadibana khona leqembu leSotho kuthi okomunye umdlalo wesibaya sikaGroup C iqembu leNamibia lizadlala leAngola. Imidlalo yona iqale namhla kodwa njalo emdlalweni wakuqala wesibaya sikaGroup A iqembu leMalawi linqobe leSwaziland nge-3-2 kuthi kowesibili wesibaya sikaGroup B iqembu leEgypt linqobe leMozambique nge-1-0. Amanye amaqembu akusibaya sikaGroup A ingagoqela eleZambia kanye leUganda kuthi amanye akusibaya sikaGroup B ngabalisa eleSouth Africa kanye leMauritius. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Umpalo umpalo fele umntaka mali umpalo umpalo fele umntaka mali.
Bo ichahale cholocho uzinja ziyamluma ehlabela kamnandi eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethi lamlela. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Kube lokudubulana kwamapholisa endlini kaSkomichi wawo eHarare kwatshiswa indlu yakhe ngomunye wamapolisa.
Itali lephalamende lihluza udaba lokuthi kusemthethweni na ukuthi amasotsha agcwale ndawana yonke.
Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami uNtungameli Nkomo, salani kustudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.